Soku yisika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani isulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-25 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDCT olulapho kumisa kumbe ukudlulisela phambili ukhetho luza kwehlulelwa ngeviki ezayo.
Nxa kusetshenziswe i-delimitation engayisiyo kumbe i-delimitation isebenzise amanani angekho, kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khonokho.
Ibandla le-ZANU-PF lithi ukhetho oluzayo luza kuba lula ukunqoba ngoba ibandla le-CCC lingahlelekanga.
Thina njengebandla le-ZANU-PF sesikubone ukhetho lolu luyi-walkover ngesikhiwa eZimbabwe sukusela i-formation of i-MDC.
I-commission ebona ngokuchutshwa kokhetho e-ZEC inxusa abalelungelo lokuvota ukuthi bayobhalisa lapho i-ZEC ezakuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa koBulawayo.
Sesikhangelele ukuthi kuye ku-stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi-consensus kuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1.
Uhulumende uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Sudan lapho okulempi embi. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Udaba olwethulwa emthethwandaba libandla le-MDC Alliance olulakho kumisa kumbe ukudlulisela phambili ukhetho luzahlulelwa ngeviki ezayo. Umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Muonzora ongomunye wabaloba isisekelo sombuso uthi ikhomishini ye-ZEC ayiqoqanga kuhle uhlelo lwemingcele yokuvota i-delimitation. Ngalokho uthi kumele ukhetho lumiswe andubana kulungisiswe lolu daba. Emaphepheni awethula kumthethwandaba uMuonzora uthi kulobufakazi bokuthi uhlelo lwe-delimitation akumelanga lusetshenziswe ngoba amakhomishina e-ZEC lawo awavumelani lalo. Umthethwandaba we-Constitutional Court wavuma ukuba lolu daba lulesisindo, ngalokho kumele abehluli bonke balomthethwandaba baluhluze lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Odaba lethole semthethwandaba lwangena kulokho esikuthi yi-case management, ukuhlolisiswa ukuthi kumele liphathwe njani mhla ka-17, njalo abaphikisayo bebenikwe up to mhla ka-24 ukuthi batsho lokho abaphikisa ngakho imicijo yabo, sibe lathi esiphendula mhla ka-28, ube usiyahlala-ke ngokugcweleyo mhla ka-8 kuyona le inyanga elandelayo. Ibhentshi lonke ele-Constitutional Court lizabe lihlezi-ke selilalela ukuphikisana kwamagqwetha ethu lalabo abathi bona hatshi i-delimitation le kumele ihambe iye phambili. Yikho lapho kuzavunyelwa khona uZulu ukuthi angene azizwele, yikho kuzasasazwa khona mhlawumbe ku-ZBC lakwezinye i-media house ezizakwanisa ukuthi zenze lokho kumbe zizavunyelwa ukuthi zenze lokho.
Manje ngokufuna kwenu isicelo senu kahle kahle belisithi
ukuthi umthethwandaba unqume ukuthini umiswe ukhetho na ukhetho lwenziwe ngedelimitation report eyakudala ungachasisela nje abalaleli
esithanda ukuthi abalandeli bakunazelele ukuthi ibandla le MDC esukulwelayo nje ukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo ukhetho olukhululekileyo luqalisa ngayo idelimitation ngoba idelimitation isebenzisa inani labantu eyabakhona elizweni ukuthi icho ukuthi amawadi azabe emenjani ama constituents azabe emenjani nxa kusetshenziswe idelimitation engayisiyo kumbe idelimitation isebenzise amanani angekho kuyaletha ukuqilibezelwa kokhetho khonoko njalo siyakwazi ukuthi idelimitation ihlala iminyaka elichumi okutsho ukuthi iyabe izaba yiyo esetshenziswa kukhetho lona lolo luka 2023 lolulandelayo kusitsho ukuthi ukusebenza kwahulumende ukunikwa kwezimali zamawadi ukunikwa kwezimali zama constituencies kuzalandela isisekelo esingayisiso esingazange siphe inani eliqondileyo labantu so thina njengebandla elibusayo esesibe khona kwezombusazo isikhathi eside kangaka sesikwazi ukuthi akula khetho olungakhululeka njalo akula kubusa kwabantu okungalandela idelimitation engayisiyo sesakuzama konke ukuthi sithi abantu kaba register ngobuningi bazivote mhlawumbe sizanqoba sesibonile ukuthi hatch izano PF iqalisa ukusiqilibezela kusukela kuA khonapho nje sisathukhuluma ngendaba ze delimitation so thina isifiso sethu ukuthi umthethwandaba unqume ukuthi hatch idelimitation leke ayebekuceleni kukhangelwe ifinal report ye census kulandelwe ngqo ukuthi bangaka abantu elizweni kube sebebakwa ngama wards bese bebekwa ngama constituencies bese sesiya ekhethwe
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo Ngolunye udaba olufanayo umkhokheli webandla eliphikisayo ele National Alliance umnumzana Divine Mhambi usekhweze emthethwandaba we High Court udaba lokuqonga kwembadalo yokuncintisa kukhetho Umhambi uthi imali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa iningi kakhulu okuyikwephula ilungelo likaZulu ngoba iningi lizehluleka ukuncintisa lapho nxa lifuna ukungena kukhetho. Umthetho we-statutory instrument owethulwe nyakenye wakhweza imali ebhadalwa ngabafuna ukuba ngumongameli isuka kumadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 yaya kunkulungwane ezingamachumi amabili US $20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edalele ephalamende sebezabhadala imali engamadola emelika ayinkulungwane eyodwa i-US $1,000 kodwa kukhetho olwedluleyo babebhadala amadola angamachumi amahlanu US $50 kuphela. Kusenjalo, i-commission ebona ngokuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi inxusa abalelungelo lokuvota ukuthi bezobhalisa lapho iZEC ezakuba ibonisa khona embukisweni weZimbabwe International Trade Fair osungulwa kusasa kobulawayo. IZEC ithi abantu balakho njalo ukuhlola ugwalo oluhlu lwababhalisela ukuvota olwe-voters roll kanye lolokwabiwa kwezabelo olwe-delimitation. Kolunye njalo udaba ibandla le-ZANU-PF lithi seliqinisa imikhankaso yalo yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa lonyaka phambilini kokuthi umholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa asungule ugwalo lwemanifesto kanye lohlelo lokukhankasa. Umnumzana Kudakwashe Munsaka oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele ephalamende ekubandla le-ZANU-PF utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi imota abaziholiswayo libandla lakhe ziyabaphathisa kakhulu emkhankasweni.
Salibonani ama Zimbabwe amahle Studio 7 omuhle ngiyabonga ngethuba leli elokuthi ngikhulume ngiqiniso eliku ground isikhanda nelokhetho olubuyayo ngo-2023 lwama harmonized election eZimbabwe. Thina njengebandla elezanu PF sesikubone ukhetho lolu luyi walkover ngesikhiwa eZimbabwe sukusela iformation of EMTC lolu luzaba lulula sibili. Ngakho ke ngithi hatshi sesiwinile njengezanu PF. Ama campaigns seqalisile eMarch North. Ngikhuluma nje ama MP amanye sephiwe izimoto ngumhlangano goqela lami ezokuthi singene ground siqalise ukuvuthuza iground. Yebo asikangeni ku level leyana esingake sikhangela ukuthi hayi khathesi sesiku gear 5 ngoba simelele umongameli welizwe ukubana elontshe ethiwa yimanifesto ezanu PF. Kumanifesto sikhangela ukubana yikho lapho esiyalontsha khona i-national campaign program. Sisuka khonapho kuyabe sokutshisa sibili okumangalisayo. Kodwa kwakhathesi siqalisile from our individual efforts njengama-candidates. Silamathimu achiyeneyo aku-ground. Sikhuluma nje mina njengecandidate ezanu PF eBinga North constituency. Ngilamathimu ami aseqalisile ukusebenza. Ngikhuluma nje aku-ground ayakampena, bayahamba what by what becampaigner. Thina sizabajoyina khonapha emalangeni alandelayo. Siqeda nge-trade fair, siqeda ngokulontsha, sesiqalisa ukuba labo ku-ground, sesihlala labo, sesikankasa, sikhuluma ngobuhle obezanu PF. Amanye ama MP eMarch North labo sebeqalisile, sibe sisonke ku-PCC ephelileyo nge-weekend. Wonke balethemba lokubana siyanqoba indawo zonke kuyakhankaswa eWange, bayagijima kuma-constituents wonke awiwange. Ungahamba etsholotsho bayagijima, omama uMusa labo baba uKhumalo bayagijima, ugijime uyelenkayi bayagijima, uComrade Stars labo Comrade Stembiso bayagijima, eLupana sikhulumi oNdlovu Ncube bayagijima, eMguza bayagijima, uminister phansi laphezulu lasebubi bayagijima, ama-comrades ethu wonke bayagijima kampena. So hayi iMarch North kumnandi sibili kuyawinika, and iZanu PF overall hayi sikhayelele ukuba iZanu PF iyawina okule power ilizwe lonke. Ngabona thina siba iconfidence eMarch North, asikhulumi eMashonaland, asikhulumi eMidlands, asikhulumi kuvomashwingu. iZanu PF iwina kuphela njengebandla elibusayo. Siqhubeka siyaphambili, siyakha ilizwe njengoba watsho umongameli welizwe ukuthi liyakhwa ngabanikazi balo. Siyabonga kakhulu.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana kudakwasho Musaka oncintisa kukhetho lokudinga uzamela iBinga North edalele eParliamente ekubandla leZanu PF. Usithandekile uphinde waxoxa lomgcini sihlalo webandla leCitizens Coalition for Change eMathebeleland North umnumzana Mhlonipheki Ncube, njalo ozancintisa kwesakhe isigaba, yena osichasisela ngohlelo lwebandla labo.
Sesikhangelele ukuthi kuye ku-stage esilandelayo esokuthi kwenziwe okuthiwa yi-consensus, kuzanywa ukuthi kuphumele candidate A1. Bonke abazabe bephumelele vetting bazayenza okuthiwa yi-confirmation party, and then besesiya ku-stage sesithathu ukuthi nxa kukuthi ku-ward A1 kuphumelele abantu ababili, bazakuya ku-stage sesithathu ukuthi ke kwenziwe i-consensus. Kuzakuthi ama-stakeholders akuleyo ward yibo bazakusho ukuthi hayi, thina njengebahlali bakuleyo ndawo sibona ubani angasikhokhela ngcono kuyona le indawo. Kunjalo la ku-constituents akukuthi uphumelele abantu ababili, oyi-1 uzakonfirma noma uzakhethwa ngama-stakeholders. So ke abantu hayi bakhanya sibili bakuthakazelela lolu hlelo kakhulu, indlela le ntsha eyabuya le party. Bathi ngcono kakhulu kulama primary elections ngoba kuzabonakala sibili abantu abasebenzela iparty, kuzabonakala kakhulu sibili abantu abasebenza kahle ezindaweni abahlala lazo, nxa ukuthi abantu bayazikhethela labo abantu abafuna ukuthi babakhokhelele kungela muntu obachayela emuva. Hayi siyabonga.
Alo ke ngumnumzana mhlonipheke Ncube umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMathebelele North obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi izisebenzi zenkampani yabonogada eFawcett zikhalale umsebenzi ngomvulo zikhonona ngobuncinyane beholo lazo. Abanye onogada bathi ubuncinyane beholo sobubangele ukubhidlika kwezimuli ngoba abayeni babo bebaleka ezindlini ngenxa yendlala. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isela lakobulawayo uKhulumani Dube wazithola esebhajile ephahleni lwendlu isiling esakhiweni ayezama ukujontsha khona ubesemphethandaba izolo. UDube wanamathela kusiling ngolwesihlanu waze wethulwa ngomgqibelo. Uvumile icala lakhe njalo uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ingele lathi ku Studio 7 umzini omkhulu umziwe ezindaba. Hayi yazizwa izindaba ezimnandi lisethulela zona sibonga njalo. Hayi siyabazwa abantu bezana uPhezi. Ukuthi vele batomile lomunye udonsela ingubo lakho. Kunzima eZimbabwe bazalani. Loba nje abantu bengabe lokhu bekuphika bethe eZimbabwe batsha kwacibe eZimbabwe kunzima. Ilizwe ngalibona selivalekelwa yisiphofu. Kanti uyakusufuna ukuthi lize livalekelwe kanjani. Umuntu ongaboniyo ozwayo kodwa eZimbabwe awusela njona isiphofu esoda. Kodwa uzawe lokhu besamile omalaki inkomo labogawule labojoseph labanaba abanye abalwela impi yenkululeko bethaya eZimbabwe kurayita kulanto eluhlupho la. Abantu babofunda ukuzenzela yiphi into ozazenzela yona eZimbabwe. Bantu yiko ilizwe ubona seligcwele kwi-corruption kangaka. Ngoba omunye lomunye umuntu osefuna ukuthi ayenze i-corruption ukuze aphile. Nanso kona manje i-corruption ezwe alijazire leyo ikhomba wona abantu bezana uphiko abakhulumi la ngakho vele tututu abafuni lakuzwa uzwa abanye zokwathiwa bengakhuluma ngakho bayaphelela emajele.
Ngibingelele ku Studio 7 obingelela nguMr DD Daniel Dube bingelela kuseGoli uzala kuseGwanda engilalela inkulumo kaMagalela Mafa Sibanda angazi ukuthi uneminyaka emingaki lo muntu okhuluma lapha. Ngathi inkulumo yakho leyikhulunywa ngathi ngengane encane ezalalelwa ezinye ingane encane njengaye. Abantu abakhulile emqondweni angeke beyizwe inkulumo yakhe le ngoba hayi lahlozi vele kakudingeki lokuthi khonkona mhlawumbe ngiyiphawule. Kodwa ke ngiyasho ngitshela abantu bakithi ukuthi bengalaleli inkulumo le engalahlozi ekhulunywa uMagalela Mafa ingane encane bengathi izelini. Akazami ukuhlonipha abantu beMathebelele. Bakhulile emqondweni, bakhulile lasekuboneni nalokho abakubonayo bayakwazi. So engakukhohlisa abantu bakithi ngenkulumo yakhe yobuntwana. Ahambe eyofundisa abantwana bepreshe lokuthina sibantu abapreshe sibadala uzolalela isayisi yakhe. Hayi thina dala sineke silalele inkulumo efanelale. Ngiyabonga
ngaprojects yawo lonke lonke nje abasakazi alibingelela kakhulu ngizwi lenkosi ngithi Nkosi mayebelana ukusiphela indaba ezimnandi njalo futhi esizithanda kakhulu kakhulu mnango wethemba seucwana ekudume.
sanda ukunyelela isoka nabangani mama ngikwenstance ndofu kobulawayo lapha necomplex enkulumani enkulumani complex laphana bese ngithile ngane yami nontokozo nkomazana kuphana kumama umandlovu khonaphana ngisiza ngapha konshazwe plan ngibingelele ukhulusa phumlane laphana bingelele kulungelo ingane yami kuphana ukhulusa phumlane nyekugogwelwa kweru kosokwala unamandlovana kukhulusa izithonompisi ngikayi ngezwile nkosi tilani badala bami tilani ngezwile nkosi nyabonga nyabonga basakazi labalaleli ngezwile nkosi iphile kahle
Studio 7 zitshona njani nasitshona siyatshona Studio 7 Studio 7 sicela uncede ewat 6 man ewat 6 ePlumtree esigabeni sakwaKhema abafana bayatshaya abantu bayabulala kodwa kula muntu obotshaya waqala kwafunikho etshaya ngabafana bahle batshaya bahle baphamba nekhanda agcina sevulela umfazi sebephindile futhi batshaya omunye umfana futhi etshwale nezolo wafa kodwa kula yena umuntu obotshiweyo so thina sasi umthetho wathi usebenza njani kusasa masesithatha umsebenzi abaphoyisa sofaka ezandleni zethu bazothina amapholisa Studio 7 sicela uncedo kuyayithumelela abezindaba khona ngale sigabeni beke bekhuluma lezakhamuzi lezinthunyelwa bosobhuku sizwa ukuthi kuthwala siyabonga usasenda okhulumayo
salibonani Studio 7 liyaphila abasakazi mina engikhulumayo ngeke ngizikhe igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo mnankagwa into abayikhulumayo yonke ngamanga lapha bahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke sike samuzwa futhi ngale efela bhuti ngale kugcotshwa ubaba induna umaduna esekhuluma amayamanga futhi umnankagwa khona ngale angazi ukuthi abantu bezano baba njani okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhulunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBedbridge kuze kuyofika eDinga kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela line likhulumisa idonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele line likhulumisa isuthu ngapha endaweni zaseGwanda lingabi ingxenye ngomthwakazi into ngabantu abakhulumisa indebele sebeqalile futhi abantu bezano ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libananzelele
bonge 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 basakaza bahle yezwakala indaba basezwakala ibambe kanjalo bonga ngokudla kwendlebe bonge lapha
livuka njani Studio 7 umhle hayi mina ngithanda ukuthi ngikhulume ngendaba kama ogalela umafa mina ngibona into erong ngomafa ukuthi umafa bamsolani umafa ukhuluma into eliqiniso njalo umafa usekela iTCC ukhuluma into eliqiniso emelane lebandla lakhe leni indaba ekamqondisi iyo indaba engasicaceliyo thina ukuthi umqondisi nxa yena esithi ufuna ukuquma ilizwe phakathi kodwa engacaci kanti ukuthi upresident ofuna votelwe ngabantu ngubani sithele uzafaka ama MP lama councillors ukuphela ukuthi ufuna ukwale kuzana uPF ufuna abantu balebe kuzana uPF phela so ukuthi umqondisi ngomunye umuntu odala idivision phakathi kwabantu ozoqamula abantu phakathi ozowubulala amavoti afuna ukuthi abantu bahlale bekuzana uPF njalo umqondisi nayo ikhuluma ngendaba yobushono uyisithutha ngoba okokuqala yena nguyishona ngoba ngwakomoya akula sho akula ndebele la komoya abantu amandebele akomoya ungawuhliziyo not moyo umqondisi lishona so angasijeli ngokushona yena lishona uma galela mafa uright nyabonga
Studio 7 njani hayi mina ngiyaphila ngiyaphila kakhulu mina ngingo supplier ke olandela kakhulu ezombusazwe engikuthandayo kakhulu ukuthi siyabezwa abantu bayakhuluma bayakhala ngalokhu lalokhu kodwa thina njengamandebele esikhala ngakho ukuthi into ekhulunywa ngumthwakazi yiyo into engiyibona ingasikhulula lathi masingabona ngasolinye indaba nje ukuthi bakhona abanye abacatshileyo kubo ZANU-PF abesindebeleni abanye abacatshe kubo MDC abanye bacatshe kubo TCC kodwa kabacatshelanga ukuthi bafuna ukuthuthukisa isizwe hayi bacatshele izisu zabo labantu ababo labo kodwa ukuthi kusasa yabantu ababiza kuba yini uma bona sebefile abalani lakho bacabanga ukwakathesi so khalela kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngabe uyasisiza sithole izibuso komthwakazi sithi phambili ngomqondisi moya phambili nge-MRP yabo
njani umsakazi njani umsakazi Studio 7 hayi mina ngithi bantu bakithi bakamthwakazi sonkeni asikhipheni zalo PF asikhipheni zalo PF asikhipheni noma bengalethani bethi nanku okumnandi okudliwayo dlanini kodwa kusalayo sikhipheni zalo PF kunini 1980 abantu bethu abawazi obunye umbuso kunini azameni bantu bakithi ngiyabonga Studio 7 lani lonke balaleli
ngiyabingelela kuStudio 7 sanibonani okhulumayo nguManqube ngikhuluma ngisegoli eRoodepoort ngicela ukubuza kuStudio 7 bakithi mangi ngabe ngingenile ngazwakala ngifisa lingiseni ngoba ngilalela izindaba vela kuStudio 7 ngizwa ezesishona angaze nihlangane lezesindebele manje isishona ungani siyangiyeqa kancane okunye ngiyakuzwa okunye angikuzwisisi ngiyabe ngifuna ukuthi lami ngizwe ulimi oluseduze nami ngiyacela ukubana ma zikhona ezesindebele ngingazithola kuphi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende weZimbabwe uthi useqalisile ukuhlenga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Sudan lapho okulempi khona. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lithi uhulumende ukhulumisane lezizalwane zeZimbabwe ezilikhulu 100 ezikwele Sudan esezilubhekise emngceleni wePort of Sudan ngizihamba ngebhasi ngoba amagceke ezindizamtshina engasasebenzi. Amanye amazwe abalisayele South Africa lawo abikwa esethethe inyathelo elifanayo. Elimelika lona lithi selimile ukuhlenga izizalwane zalelo lizwe lazo ngoba sekunzima ukuzisusa ngenxa yempi. Kucatshangelwa ukuba kulezizalwane zebelimelika eziyinkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe uMnumzana Difa waJabi Pangodube.
Azingakhohlwa kande ukuthi nxa sikhuluma ngempi njalo nxa sikhuluma nge-ceasefire sikhuluma ngani. Nxa sikhuluma ngempi sikhuluma ngento eqala phakathi kwabantu abantu bengazimiselanga ukuthi noma bengazimiselanga ukuthi into leyo bafuna ukuthi yenzakale. Abantu beSudan siyazi ukuthi abafisi ukuthi ilizwe labo libe sebunzimeni kodwa kwaba lezi zathu noma kwaba lezi nto ezenza zaphehla impilo yokuthi zibe khona. Nxa sikhuluma nge-ceasefire, i-ceasefire yinto eyokuthi ibuya under ama-negotiations. Kungenzakala ukuthi ama-negotiations lana ukuthi kuvunyelwane, kungenzakala ukuthi abanye babone ngathi mhlambe laba abanegotiatela lolo leyo ceasefire babacabangela ukuthi mhlambe bengabe beqamele olunye uhlangothi okungenza ukuthi abanye bakulalwane uhlangothi bengayihloniphi i-ceasefire le eyabe ihlongozwa noma le eyabe icelwa. So i-ceasefire ayila guarantee babukanti ukuthi yinto engenzeka ukuthi kuza kwenzakala ngendlela imelika yona efisa ngakhona. Kodwa-ke okukhangelelwe abantu abaningi ukuthi bafisa ukuthi i-ceasefire leyi ayibe khona ukwenzela ukuthi ama-peace agreements ayenelise ukuthi abe khona impilo imiswe ngoba ziyalahleka impilo zabantu.
Siyabona njalo ukubana ele emelika lithi lona selimile ukuhlenga izizalwane zasemelika ngenxa yokuthi umumo mubi kakhulu. Ubona ungani kuyini okumele kwenziwe njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abangu 16,000 abadabuka kwele melika abakhona le kwele Sudan.
Ubuzima bukhulu kakhulu laphana ngenxa yokuthi abantu nxa ukuthi baya evacuate bayakhitshwa laphana eSudan ukuthi bahanjiswe emazweni abo noma bahanjiswe kwamanye amazwe ngomakhelwane lapho kungabe kulokuthula khona. Kunzima ngoba laphana nxa impilo yami nxa siyikhangela igxile kakhulu indaweni ezifana lama airports, igxile kakhulu indawo ezifana lama government buildings, igxile kakhulu ekuvaleni imigwaqo le ingaba main roads ayiyo afanele ukuthi asebenze noma ngithi asetshenziswe kuphazamise kakhulu ukukhipha abantu noma ngithi ukungena kwabantu esudani lokuphuma kwabantu acishe fane ngendlela efana lokusebenza lendlela ama airports operator ngakhona okwenza ukuthi vele kube nzima into eza kwenza ukuthi kube lula kuphela yikuthi abazame ukuthi abapushe peace agreement ukuthi bazame ukuthi bathole truce noma bathole ceasefire ukuzabe lesikhashana mhlawumbe nxa bekavumelana kube lesikhashana esizavunyelwana ukuthi bayelelise ukuthi ba evacuate bakhiphe abantu laba abafuna ukuthi bahlengwe lapha kuleli zwe laseSudan kodwa abangaphushi kuphela ukuthi ukuthi kuhlengwe abantu abavela phandle noma abavela eMelika abaselizwe leSudan abahlenge ukuthi kusinde labantu baseSudan abahluphekileyo abakhona lapha eSudan abanye abafela amafufu abangaziyo lokuthi kathi kuvele kulwelani phakathi kwazo lezi inkokheli ezimbili ezizwe ezibhedeni so akuzange khona lokuthi kutholakale indlela yokuthi kube lokuthula elizwe leSudan
lo ke ngumnumzana Difa wajabhi pangodube olandela izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe lamhlanje ngo 7:30.